Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sevuke kuseni bekuyona leyana elijayeleyo $3 27 cents. And then petrol we got $3.40. But the other kupula in Lamtanjan and Lambama with chair about 3 and 4.
Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto.
Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engesemthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga-ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe izolo ntambama egcekeni le-Robert Gabriel Mugabe International Airport betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ukusilela kwamandla kagetsi elizweni sokubamba izakhamizi zemadolobheni ngamandla ukuthi zisebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha epetulo ledizili okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto ezitolo. Izakhamizi zakoBulawayo zona zithi zethuswe ngendlela amafutha akhwele ngayo injalo. Zithi amvuke elentengo yayizolo ekuseni kodwa yasikhwela emini. Iningi lethi kulokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla ethiyeneyo kanye lokudla. Uhlangothi olubona ngezamandla omlilo lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwethule umbiko wesilinganiso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Ipetulo ikhwezwe ngesilinganiso sokungamashumi amane lasithupha ekhulwini i-46% isuka kumadola edlula kancane amathathu. Isiya kumadola pose amahlanu ama-RTGS. Osaphethe isikhundla somqondisi wezera umnumzana Eddington Mazambani uthi abanini bamagalaji bakhululekile ukuthengisa ngentengo ephansi kulaleyo emenyezelweyo. Ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota kuza ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe selikhuphule enye yemali ebingezelelwa nguhulumende ukuncedisa labo abathenga lokuthengisa amafutha ezimota ukuze intengo yawo ingakhuphulwa kakhulu. Usomabhizimusi wakoBulawayo kumsebenzi wokuthwalwa kwempahla labantu umnumzana Matthew Spanda owebhubesi Transport uchasisa ukuthi uBulawayo wamukele njani isaziso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Really ikheziwe namhlanje nje kuchaya bo 3 o'clock bona lapho abantu baqale ukumiswa belayine lifuel la abanye bebethela abanye belayine lifuel ezodeliver engakadeliver bahle batshelwa la belifuel ukuthi hayi manini sesithinta ama-price ifuel isikhwelile. So if you really are going to have a crazy ride, the petrol is $5, 2 cents per liter. It is really a crazy ride, $4, 94 cents per liter. Manje, I want to get to get a cool room of a Kulumanja, Manja Wunja, Langa, the Chola, I want to get taller than motor with here, Makaya. That's a very good in Quakoyong of a lazy motor in Chova. If it's a cool, I'm a prize in a family, so good toll and a prize in Dan. So I want to be seven line, a line in a mapas, a contractor was up over mapas was up who actually see what 50 cents.
Kodwa lintengo ite ivuka ekuseni ibiphansi yazokhwezwa emini yantambama.
Ite ivuka ekuseni bekuyona leyana esiyijayeleyo $3 27 cents idizili and then petrol $3 $0.40 but yazokhuphula namhlanje ntambama kusitshaya bo-3 landa bo-4.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwentengo le.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwefiweli balandela amarate akhanye siba khona imali ethengiswa ezitaradeni. So yiyo abalandelayo uma besitsho ngoba ezitaradeni lona leli vikeli iphelileyo kubonakale kuprintwe amabhondi amatsha etshintshwe esitaradeni. But abantu bebengazi ukuthi ngabantu ababuyaphi bona labo bethwele imali entsha. Yibo abakhuphule ama-rates ekutshintshe esitaradeni kubo siphathelele. Ngoba ama-rates kade seku-6 against the user. So ama-rate akhona manje la seku-5 ehle kancane kuqathaniswa le-US dollar. So uthethi basebekhuphula ukuthi uthethi balandela leyo ntengo ukuze bakwazi ukuthenga ifiweli masizwa bekhuluma.
Kusho ke ukuthi nxa ule US dollar uyakwanisa ukuthi uthenge 1 US dollar iliter.
Nge-US dollar ifiweli ekhona manje ngikhuluma emagarajini. I-US dollar bathengisa iliter nge-$1.27 abanye bathi $1.25 per liter.
Ngakho ke kutsho phela ukuthi nana le ama-RTGS le bondi ichiphile.
Ngendlela ye-rate exchange kuyabe kunjalo kuyabe kukhanya ichiphile. But okusuka kube nzima ebantwini ukuthi US dollar kabalayo. Akula muntu ohola i-US dollar, akula muntu othengisa nge-US dollar. Akhona nje amakhampani athengisa amanye ngama-US dollar. But akusiwo wonke umuntu ole-US dollar. Abantu abaningi balayo yona le RTGS.
Wena njengosomabhizimusi owamabhasi lama-truck, ubunzima bani elihlangana labo nxa sokukhwezwe intengo yamafutha ezimoto?
Mina njengosomabhizimisi woku-transport sihlangana lobunzima obukhulu ma uhulumende esekhuphule ezekhweza ifiweli ngalolu hlobo. Ngoba ngendlela osokukhwezwe ngayo kuyabe kufanele sikhwezele abantu ama-price. But abantu kunzima leyo mali ukuthi babe layo ba-afford ukuthi babhadale imali eyabe ifanele siyikhweze ifike kuleyo nani ukuze kuhlangane la ama-price akhwelileyo.
Abanye njalo ngabathi nxa kukhwezwe intengo yamafutha ezimota kutsho ukuba le ntengo even yesinkwa sibili ingahle iqonye.
Sikukhangelele lokho ukuthi vele isinkwa kusaza singavuka sigqomile njengoba manje isinkwa siyi-$3.50. Siyakucabangela ukubana isinkwa singakhwela siya kubo-$4 be-$4 ele mali. Ngoba yonke into ekhona ihamba nge-transport nge-freeway. So ngaleyo ndlela sikukhangelele ukuthi wonke ama-commodity basically kutshethi kusasa azavuka ekhuphukile kumbe ekhwelile. Ngoba ma siyakuthethi siyakubheka siyamangala ukuthi uhulumende uyakhweza ifiweli ngendlela ebuhlungu enganakekela abantu bakhe abayibo abakhokhelayo ukuthi uyabethi leyo mali bazoyithatha. Ngoba njengamanje wehlisa amabhasi wathi 50 cents. Abantu izinto abazithengayo abathengi kugada amabhasi. Abantu bathenga ukudla, bathenga into eziningi ezijiyeneyo. Abathengi nge-50 cents. So bazodla ukugibela yini amabhasi. Kumbe ukugada amabhasi kuyinto ekuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe lokho.
Likhuthazani njengabantu beZimbabwe kuhulumende?
Sikhuthaza ukuthi uhulumende mayebona ukuthi usedlulekile ukukontrola ibond yakhe kumbe iRTGS. Ayikhiphe afake imali kumbe sibuyele ku-US dollar imali ezaba stabilized for everything ezintweni zonke ukuthi abantu benelise ukuthi bahole i-USA benelise nokuthenga ngoba kungaba le-USA akulazo into ezizavuka zikhwelile nje emahlayana kuphonga uvuka kukhweziwe izinto zonke ngoba khona manje abantu asisakwazi ukubhajeta ukuthi ungabhajetani. Kuyato hlele kusasa ze-pricing isikhwelile lokhu sokuyimalini. Kina njengabantu abaku-transport kunzima ngoba sithenga ama-spares siwathenga nge-foreign currency ngoba kumele siwathenge namarandi kumbe ngama-yusa. Ama-spares aqakathekile afunekayo ezimoteni but nge-bond uthole i-price yangkhona ingathengeki njenge-tire angeke ulithenge lapha eZimbabwe nge-bond.
Umnumzana Matthew Spanda ngusomabhizimusi wakoBulawayo ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Kusenjalo incwadi kwezenotho zithi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuthi abezitolo labo bakhuphule intengo yabakuthengisayo. Sixoxe lenye yalezi ncwethi umnumzana Reggie Shoko.
Isiwele sebenza yonke ndawo, so yonke into izakhwela. Although lapho ku-transport kungakhanya ukuthi uhulumende uyenze wehlisa ama-price amabhasi zakhe akazukwelawo ngoba yena ngubani kayifuyele. Intengo ye-transport ngezindlela uzukwe ngasebenza kuhle. Laba balamabhasi okuthwala abantu bazathwala nzima ngoba intengo kazukwo sithi too much subsidize ngoba kwezinye indawo ngama-50 cents wena umjova uyi-$2. So kuthi ukuthi kungakhipha umjova kubhizimusi. But okunye lokhu uhulumende kala ngendlela afake ngayo ama-subsidies ngaphandle kokukhipha interest or i-tax ye-$0.05 ku-every liter ade ithola yena.
So kuke kwazanywa lokho kokusubsidiza uzubko lezinye inhlangothi zikahulumende Shoko kodwa akuzange kusebenze. Kuyini okuza kwenza kusebenze ngalesi sikhathi?
Ama-subsidies vele ngokwawo asonto engasustaina i-economy. Engasebenza in the mean esithi ngama-short term. Ikuvala isigamba nje okwesikhathi esifitane kodwa isikhathi eside akusebenzi kakhulu. So esikukhangeleleyo ukuthi sizabona into uhulumende uza kwenza njani in the long run. But kathesi in the short term uyasubsidiza kuze kuyofika nini. Remember, leyana le fuel beyisubsidiza nge-1:1. Sesehlule kuyisubsidiza yikho seyenze yaba open market. Into ekuliberalizer ngesikhiwa i-fuel importation.
Ukukhwela kwentengo yezinto lokhu okuzayo osokuqhuqhisa abantu abanengi Shoko kuza kutshoni kuzulu weZimbabwe ovele ethwele nzima la kumnotho welizwe lawo oqhubeka utshabalala mihla lamalanga.
Kuthi kubana umuntu nje oZimbabwe uzathwala nzima njalo ngoba kathesi imuli eziningi zehluleke ukuthenga izinto. So ngale ndlela inflation ngokwayo esibo 75 kathesi iyakhangela ukuthi iyakhwela ngenyanga ezayo nxa zizikhangela i-month to month basket ngoba ifuyele ezakhwela ngaphandle kube lamanye social security net angaprovida i-government ukuthi avale ukukhwela kwentengo kodwa ngaphandle kwalokhu hhayi sikhangela ukuthi abantu bathwala nzima.
Umnumzana Reggie Shoko yincwethi kwezenotho sixoxela ekoBulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abinhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe ntambama izolo eRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare bevela kwele Maldives namuhla betheswe icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abane laba babalisa umnumzana Tatenda Mombearara owenhlanganiso yeCitizens Manifesto, uGeorge Makoni owenhlanganiso yeCenter for Community Development in Zimbabwe, uNyasha Frank Mphahlo owe Transparency International Zimbabwe kanye lo Gamuchirai Mukura wenhlanganiso ye Community Tolerance and Development Trust. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi abasolwa laba bazalala esitokisini njalo namhla babe sebemiswa emthethweni laba kusasa ekuseni. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Efihlela Ncube.
Ukubotshwa kwabo kwephula ilungelo labo ku-constitution kusisekelo sombuso ngokuba akukho okunye abakwenzayo ngaphandle kokuthi bakhulume, ngaphandle kokuthi bahlangane. Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni, akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Kumbe mhlawumbe uhulumende ngaba elabo ubufakazi Ncube?
Yakaze abe labo ubufakazi kusuka ngo-1980 asiso sikhathi sokuqala lesi sokuthi abophe abantu abetheze umlando wokuthi bafuna ukudengula uhulumende. Kuso sonke isikhathi nxa kuthiwa kaveza ubufakazi kabi labo ubufakazi, kodwa sebabophile kwakubahlukumeza abantu. Kuyindlela nje yokuhlukumeza abantu, yokwenza abantu bathwale nzima, yokwethusela abavikela amalungelo abantu, kwethusele nezizwana zeZimbabwe nje jikelele ukuthi zesabe ukunqazi loshopho, zesabe ukwenza okungazikhulula, zesabe ukuvikela amalungelo azo. Lalabo abavikela amalungelo abanye besabe ukuvikela amalungelo abanye. Umbuso omubi ukholisa nxa kunjalo, ubusa kahle nxa kunjalo.
Sike sabona iphephandaba le-Herald libika ukubana bakhona benhlanganiso ezizimeleyo abasebenzelana le-MDC abaphandle kwelizwe abalolongwayo belungiselela ukuvukela umbuso. Kukhona yini lawe njengelunga lenhlanganiso ezimeleyo mhlawumbe okwenzakalayo esingakwaziyo njengokutsho kwephephandaba le-Herald?
Hayi, kayikho into njengaleyo. Into engaula uhulumende yikuyango kokukhulu lokusweleka kwemisebenzi phakathi kwelizwe. Okungagwengula uhulumende yikudula kwezinto ezikhwela kuhle namalanga. Nxa ngabe besifuna ukuthi bavikele umbusolo nabantu lokuyanga balwe lokusweleka kwemisebenzi, balwe le ntengo yezinto ekhwela njalo nje. Yikho lokho kuzagengula uhulumende, hhayi abantu abazihambela emgwaqweni kumbe abavikela amalungelo abantu kumbe inhlangano ezizimeleyo.
Umnumzana Efihlela Ncube ulwela amalungelo oluntu sixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, 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 mfakazo muhle. Mina ngu-Mike Hobe, we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuhlangana kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo, sixoxa ngomnotho welizwe osugugudeka okumangalisayo. Siyezwa ukuthi intengo yamafutha awezimoto isikhuphukile. Ngesikhathi esiningi, lokhu kusho ukuthi intengo yezinye impahla la izakhuphuka. Sikhangela uqoqo lani izulu kandaba njalo abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo ukuze sizwe okuningi imalana lo dabo lusegodweni. Abafisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini e-Facebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weMalawi ubevota namhla kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edalela ephalamende kanye lamakhansila. Abalusekelo olukhulu kulolu khetho bathathu njalo babalisa umongameli Peter Mutharika lomsekeli wakhe uSaulos Chilima, yena osowaphuma kubandla leDemocratic Progressive Party wabumba elakhe nyakenye, kanye lomfundisi osowangena kwezombusazwe umnumzana Lazarus Chakwera okhokhela ibandla eliphikisayo eleMalawi Congress Party. UChakwera wanqotshwa ngumtharika kukhetho luka-2014. Uhlangothi olubona ngendaba zesiphepheli kumanyano amazwe omhlaba olwe UN Refugee Agency lukhuthaza amazwe angomakhelwane ukuthi amukele isiphepheli zakwele Venezuela ezibalekela impi yomdeni. Ukusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe sokubamba abantu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi basebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Kodwa lokhu lakho kubangela ukonakala kwemvelo njengoba abantu sebegamula izihlahla mahlayana. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu olwe Forestry Commission bacebisa uZulu ukuba asebenzise ezinye indlela ezifana lesola labo gasi. Kodwa abaningi bathi kabakwenelisi lokhu. Kubika uBathabile Masuku.
Kusukela ngesikhathi amagetsi eqala ukusilela eZimbabwe, abanenge abahlala emadolobheni bahle baqalisa ukuthenga ama-generator loba ama-battery amandla awelanga, ama-solar panels, ukukhanyisa endlini, ama-radio, ama-television, leyinye impahla yendlini. Abanye njalo benelisa ukuthenga amatanka awegas efuna njalo eyinye imali yokuyangezelela leyo gas nxa isiphelile. Konke lokhu kulentengo ephezulu engeneliswa ngabanengi abagcina sebesiyatheza inkuni okungavunyelwayo nguhulumende. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu abeForestry Commission bakhuthaza indlela lezo ezilentengo engeneliswa ngabanengi ngoba besithi ukusebenzisa inkuni kuyingozi yokonakala kwezemvelo. Umnumzana Bekithemba Ngwenya osebenza eForestry Commission ekhangela umguza lebulawayo uthi bakhathazekile ngesimo sokuganyulwa kwezihlahla kubangelwa yikuswelakala kukagetsi.
Siyakhathazeka kakhulu ngosokusenzakala abantu sebegamula izihlahla ngendlela enye ephezulu kakhulu okubangelwa ukuhamba kwamagetsi khonoko kukhona. Thina nje eForestry Commission besikhangela ukuthi abantu bemadorobheni nxa kuyukuthi amagesi kumba sebadurela kumba aswelakala besebenzise igas njenge alternative source of energy. Kodwa ke siyananzelela futhi ukuthi ebantwini abaningi igasi kabasayenalisi ngentengo esikhona kuze nezinsuku. So uzathola ukuthi abantu abaningi sebephephela ekugamuleni izihlahla.
Uyaqhubeka njalo umnumzana Ngwenya ethi labo abafuna ukugamula izihlahla kumele baze eForestry Commission bezodinga imvume yokugamula ngokusemthethweni.
Thina njengeForestry Commission silomthetho ke esikhangele ukuthi nxa umuntu umbe uleplazi lakho ufuna ukuyagamula eplazi kuyabe kudinga ukuthi usazise njengeForestry Commission. Ngokwenza njalo kuyasiphathisa ke njengenhlanganiso ukuthi sikontrole ukugamula mahlayana.
Isikhulumeli sekampani kagetsi eyezisa umnumzana Fulad Gwasira uthi ngaphandle kokwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKariba eleZimbabwe livele lilesikwelede esikhulu kwamanye amazwe asesithi kumele siqale sibhadalwe andubana lithengiselwe amandla kagetsi.
Njimbo tatisingadzimi magetsi tinotiwa my essential services zakafana na nema nezvipatara zakafana na nema airport
kule ndawo esingazincitshiyo esizibiza sisithi ngama essential services ezigoqela isibhedlela kanye lamaborder. Imbangela yelolu shedding le yikuthi izulu alinanga kuhle. Ngakho ke idamu leKariba lilamanzi amalutshwane osokusenza ukuthi kugaywe amagetsi amalutshwane.
Umnumzana Rodney Jele ongukansila wenkulumane yena ukhuthaze abantu ukuthi babe lezinye indlela zokuthi bazisebenzise nxa ugetsi owezesa ingahamba.
Namhlanje bengithi ndixwayise nge-challenge yokuhamba kwamagetsi izesa. Kulama timetables of course akhona, sibe kwazi izikhathi zangikhona ukuthi amagetsi ahamba isikhathi bani ku-area yakho, so that at least la ukwanisa ukuthi umbuya pheka early or alternatively udinge other means maybe kuthenge isolar, ama solar stove, solar geysers or ubasumlilo. So those are the other measures ongayenza ukuthi at least ukwanisa ukuthi ungabi affected kakhulu ngendaba zamazisi. So we advise kakhulu into ezinjengama solar lights or ama rechargeable lights ukuthi sisebenziseni wona.
Umnumzana Mlungisi Shumba usomabhizimusi othengisa igas uthi kibo kumnandi ngoba ibhizimusi liyahamba kodwa labo baphakathi kobunzima bokuyithenga ngoba bamele bakhokhe idola leMelika. Unkosikazi Senzo Ncube ongumhlali wakobulawayo ukhala ngokuthi kunzima kibo abalabantwana njalo lokwesaba izigebengu ngoba sekulithuba elihle ezigebengweni ukuba babahlasele besemnyameni.
Mina ngilokudana kakhulu ngoba kwesinye isikhathi i-timetable abayikhiphayo abayilandeli kusuka kube nzima kithi esingelamagasi esebenzisa umlilo ngoba abantwana sebesidla izinto eziqandayo okungalunganga ngokwesaba izigebengu ukuthi uyathi ubhizi phandle upheka bona bengena betshontsha endlini osokudalela ukuthi sidle izinto eziqandayo.
Uzulu ongatholi iholo eliphezulu uthi akula ukuthiwa uyaphumelela kulesi simo esokuhamba kwamagetsi ngoba umthengisi ukhala ngokuqonga kwentengo yokuyawoda impahla ayithengisayo okumenza laye acine ekhweza. Uzulu laye uthi akulula ukuthi bathole imali ngoba intengo yempahla lokudla ikhwela nsuku zonke okungaphezu kweholo labo lenzuzo yomsebenzi abayabe bephila ngawo. Okukhulu okukhalelwa ngabaningi ngalezi zikhathi zobunzima wokusilela kwamandla kagetsi ikuthi abekampani kagetsi abezesa kumele belandele i-timetable yabo abayikhiphileyo ukuze labo bahlale bezilungiselele bahlele ukuthi lapho engekho bathathe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le Highlanders liqhubeka lisadalala kumidlalo ye Premier Soccer League nangu selifikise imidlalo yesishiyagalombili lingazange elinqobe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le Highlanders libe ngujikile obhanqa leqembu le Herentals ngensonto kungela qembu leni elise ukulitshayela emambuleni yokwempumela elithiye lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni mengalane yemiklomelo le miklomelo emihlanu. Ekhuluma le ntathela izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wangensonto umqeqeshi weqembu le Highlanders uMatinda Ndlovu uthe yakalayo ingcazelo yokuba kungani abafana bakhe besihluleka ukunqoba loba nje bedlala ibhola elinathisa amanzi. Iqembu le Highlanders libe ngujikile obhanqa emidlalweni emihlanu lanqotshwa kwemithathu kwimidlalo eyithoba minembili yesidlalo lonyaka kusigaba seCastlaga Premier Soccer League. Emdlalweni walo wangensonto likhulelele iRentals imini yonke kodwa lihluleka ukulitshayela emambuleni okuyo imbangela enkulu yokuzithwa lihlezi emsileni wengalane njengoba selihlohle kabili kuphela kwimidlalo yeligi ikanti lona lahlohlwa amagoli ayithoba minembili aphezu kwengalane yemiklomelo okuhlezi iqembu leCapes United lona lemiklomelo lichumi lathoba munomunye njalo elinqobele eMshwane Stars ngetrika tuningin sonto. Endaweni yesibili kule qembu le Chicken Inn elimiklomelo lichumi lathoba munembili njalo elichaya elichapungu ngetrika nyanga sonto. Iqembu le FC Platinum lihlezi endaweni yesithathu elimiklomelo lichumi lesikhombisa ngemva kokunqoba iqembu le ZPC Kariba ngetukanya kuthi endaweni yesine kule qembu le Chapungu elimiklomelo lichumi lesithupha. Emsileni kuhlezi iqembu le Bulawayo Chiefs lona elenelise ukunqoba okwakuqala lonyaka ngemva kokuba lichaya eleDynamos ngetukanya njalo lilemiklomelo emine kuthi phezu kwalo iqembu le Highlanders lisendaweni yesibili nxa usuka phansi lilemiklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leMshwane Stars lona lilemiklomelo emihlanu kuthi iqembu elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleyada lilemiklomelo yesithupha njalo elibe ngujikile obhanqa 1-1 leqembu leNkezi Platinum. Ngimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazomuhle kayihlukane likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.